Yeah, umkhankaso wakhe umungameli uRaida kula problem lapha nekhona ngendlela yokuthi semele la ebantwini. Sibonile umjuru kwabhoda ama province lawa. Sabona uTsvangirai laye waRayunda laye landelana lama province bedinga usekelo oluqondileyo. Wabona kumngameli ke na hayi uqondile sibili laye. Kodwa ke indlela ayenza ngayo yiyo engayisiyo. Yokufuna ukusebenzisa ama youth abantu abethu ama veterans amlahlile kabafuna ukuzwa ngama campaign wona lawo kumbe ukusekela iqembu lezanu ngoba kuvele kusese lomsindo laphana ama veterans wathela izinja wathela ama tear gas wabatshela lokhu lalokhu ukuthi abayihlala kathana le watshela be army Victoria Falls ngalo ukuthi khona abasuke betshele lento ze politics kodwa yiba babe introduce ukuthi khona umuntu ngelawo credentials kamela ngekhokhelele laphana namhlanje sokunguthi umama wangwakhe lo ufuna ungazani uyazimisamisa laphana ngali indaba le G40 le aqamele kuyo kakhulu umama lo sokungazani so amabutho lana ke kathi sibemele lokhala bekucithe ngoba sokuqondana lo wangkhaya xa kubothwankira ingali kumbe any other opposition leader ongelawo credentials akufuna ukuzwakala lokho
kodwa mnumzana nxa sikhangele singathi thina ukusebenzisa abantwana okuthoyo lokhu kasolungelo lomuntu inokhankasa
ilungelo lomuntu okhankasayo leliyana kodwa indlela bona abantwana abazasebenza ngayo yikho lapho abasebenzisa yona ilani into yabo liyana eyomsindo ngoba nasabona phambilini laphana i-National Youth Service lay endaweni zilezi ezabokhama TV lezinye indawo nje ezithile bedominator ke khona laphana zivele kwakungahambi amanye ama-political parties khona lapho so yibo abazasetshenziswa hatho ukukhankasa kodwa ukubuya kubetha abantu yikho singakufuniyo lokho.